sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyathi bana zihlobo ngezindaba zakusihlwa. Ithathe leli thuba lokubonga uLessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 olesibili mhlaka 25 Julikazi 2023 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
uhulumende kumele abe lesiqinisekiso sokuthi abantwana beZimbabwe bahamba ekhethweni bekhululekile, bekhethe ubukhokheli ababufunayo ke kungela dlamo olwenzakalayo. Ikanti ke ekwenza khona lokho kumele lamapholisa lawo abophe labo abenza udlame lolu, kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla.
Abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu-PF babikwa besethusela lokuhlakumeza abamabandla aphikisayo ezabelweni ezigoqela eMashingo, Mashonaland Central, Midlands, Manicaland lezinye, ikakhulu emaphandleni.
Okukhulunywa yi-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu okufanele uhulumende ayisukumele, abone ukuthi kuvinjelwa ngayiphi indlela. Wonke amanyathelo afanele athathwe ukuze kuvinjelwe ukuzithwala kwabantwana lokhu esibona lokhu ekumemetheka.
Abenhlanganiso eye-United Nations Population Fund bathi phakathi kwamantombazana afika phose izigidi ezimbili 1.7 million ehlelwe ludubo lokuzithwala bebancane, abayisilinganiso sokuphezu kwamashumi amabili ekhulwini ngabaphakathi kweminyaka elishumi lathoba muneminye yokuzala 10 to 19 years. Ikansili yakubulawayo ithi siyehlulekile ukududula abaphila ngokuthengisa izitaladeni zaleli dolobho okungekho emthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu-PF babikwa besethusela lokuhlukumeza abamabandla aphikisayo ezabelweni ezigoqela eMashingo, Mashonaland Central, Midlands, Manicaland lezinye, ikakhulu emaphandleni. AbezanuPF babikwa besithi baza basusela amanqe abazavotela abamabandla aphikisayo agoqela iCitizens Coalition for Change kukhetho oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Kubika uGibbs Dube.
Amalunga ebandla leZanu-PF akhakazela ukhetho olukhulu oluzayo ethole ugwalo olulamagama abavotayo ole-voters roll. Batshela abantu ukuba bayabazi munye ngamunye njalo balenombolo ezilotshwe emaphepheni okuvota ukuzokwenza kube lula ukuba bebone ukuthi bavotele bani kukhetho lolu. Batshela izakhamizi ukuba abazavotela amabandla aphikisayo bazabulawa kumbe basuswe esigabeni abahlala khona. Batshela njalo ukuba ngosuku lokuvota kumele benze konke okufunwa zinkokheli zomdabu. Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthokazi Republic Party, uthi akumangalisi lokhu.
Konke lokhu kuyabonisa ukuthi ZANU-PF ezenzela umathanda phezu kwabantu baseZimbabwe. Kanti njalo kumalanga amabili adlulileyo i-team yethu campaigner enkulumani kuwa 22 ama-tags ezanu-PF abuya futhi ezama ukuba disturba, kodwa ke i-team yethu njengoba likwazi ukuthi iMthwakazi Republic Party is a revolutionary and a radical party ayizange ivume ukuhlukunyezwa izanu-PF, iyenelisile ukumelana layo izanu-PF baze basuka bahamba laba kade bethunywe bezogana. Izanu-PF vele is a violent party since its inception in 1963, kodwa lokhu yazokubonisa ngo-1980. Lizakhumbula ukuthi ngo-1980 kukhona izindawo ezithile iZANU-PF eyayihlukumeza abantu isenza violence kakhulu kuMashonaland East West mangaphambanisi, okwenza iZipra intelligence yaze ya-alerta ubaba uJoshua Nkomo okwawugqoqela uLookout Masuku ubaba uDabengwa, bemtshela ukuthi hayi ngale kwezindawo eMashonaland abantu bayachaya. Ubaba Nkomo wathi uzoku-adressa lokhulu Lord Somes ukhetho kuleyanja olwalungasoze luvalwe kumbe lwenziwe. Kodwa okwalandelayo ukuthi ukhetho lwaqhubeka kunjalo.
Umnumzana Edwin Ndlovu okubandlala Citizens Coalition for Change uthi uhulumende kumele avimbe ukukhahlanyezwa kukaZulu.
Uhulumende kumele abe lesiqinisekiso sokuthi abantwana beZimbabwe bahamba ekhethweni bekhululekile, bekhethe ubukhokheli ababufunayo ke kungela dlamo olwenzakalayo. Ikanti ke uhulumende ke ekwenza khona lokho kumele lamapholisa nawo abophe labo abenza udlame lolu kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla. Okwesithathu njalo kumele ke inkantolo ke zigwebe kabanzi kanzima kabuhlungu labo ke abaqhuphuzela njalo abenza udlame lokuthusela abantwana beZimbabwe ukuthi bangakhululeki ngalesi sikhathi sokhetho, ngoba ukhetho kumele lukhululeke ngesikhathi abantu besakhankasa, kumele lukhululeke ngelanga lokhetho, kumele lukhululeke njalo ngemva kokhetho ke kumenyezelwa ukuthi onqobileyo nguphi. Kuhlale kunjalo kulokuthula.
Umnumzana Joseph Juma okubandla leZanu PF uthi uyaxokozela eZimbabwe ngesikhathi sokhetho.
Abakhona abanye abantu abasuka begangi, siyakubona kuyenzakala indawo zonke. Abanye abe-TPC babuya begangela abeZanu PF, labanye abeZanu PF bagangela abe-TPC. Okumqoka okumele ukuthi ngabe sikhuluma ngakho vele njalo, okumele lina intatheli zendaba okumele likugijimise kakhulu ikusola yonke into enjalo eyenzakalayo. Sifuna ukhetho olokuthula, sifuna ukhetho olomanyano, sifuna ukhetho oluzayenza ubana nxa siqeda sibe kwazi ukwakha ilizwe lakithi, sakhe umkhonomo wethu, hathi lokho esikubonayo okobudlwangudlwangu okwenzakalayo.
Kwezinye indawo ezinjengemonezi, abacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo batshise imota yoncintisa ezimele, batshisa leminye imizi yabalandeli bakhe. Umnumzana Efort Ncube ingcwethu kwezombusazwe uthi zinengi indlela zokunqabela udlakela lwezombusazwe.
Into ezidingakalayo ukuthi kuvinjelwe ukuthi abantu bandise ukuthi ukhetho lube le-violence, lube lokuhlukumeza abantu, yukuthi abantu beZimbabwe bona ngokwabo bakwenze kucace ukuthi noma umuntu engabatshaya noma engabethusela asoze bamvotele, bazamncitha ivoti, bazamncitha amandla. Kwesibili okuqakathekileyo ukuthi iSADC, i-African Union, amazwe omhlaba wonke jikelele kwenze kucace ukuthi ozanqoba ngokutshaya abantu, ngokwethusela abantu, imiphumela yokhethwa soze bayamukele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze kaninginingi uZulu ukuba akhakhasele ukhetho lwalonyaka ngokuthula. EleZimbabwe lithi asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho olukhulu oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoKibs Dube.
Uphenyo oluqhutshwe ngabenhlanganiso eye-United Nations Population Fund ngohlangula lonyaka luveze ukubana phakathi kwamantombazana afika phose izigidi ezimbili 1.7 million ehlelwe ludubo lokuzithwala bebancane, abayisilinganiso sokungamashumi amabili lanye ekhulwini 21% bephakathi kweminyaka esukela kwelishumi lelishumi lathoba munemunye between 10 and 19 years. Mavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe ngabe UNFPA emhlanganweni lentathelo zindaba emahofisini abo eArundel Office Park eHarare emkhosini wokwandulela ukunanzwa kosuku olukhangela inani labantu emhlabeni jikelele oleWorld Population Day oluzonanzwa eZimbabwe mhlaka 27 Ntulikazi. Umsekeli womeli weUNFPA eZimbabwe uDr. Gulnara Kadrakulova uchathisa ngokuqatheka kwempumela yophenyo lwabo lwalonyaka oluphansi kwesihloko esithi 8 billion lives, infinite possibilities, the case for rights and choices.
This year report analyzes the development and trends in world population and demographics.
Umqondisi wenhlelo zokuhlela kuhle imuli ku-UNFPA uDr. Edwin Mpeta uthi bona bacela uhulumende weZimbabwe ukuthi engezelele uncedo enhlelweni zokuhlela kuhle imuli.
Last year the government invested $1.5 million to procure contraceptives. This year also We have already initiated a process of procuring another batch of contraceptives worth about $1.5 million, which is very commendable. What we want now is the government to be increasing so that gradually they take actually the bulk.
Ngomnyaka odluleyo uhulumende usebenzise $1.5 million ukuthenga imithi yokuhlela imuli. Kulo umnyaka useqalile uhlelo lokuthenga enye imithi yokuhlela imuli ebizaphose i-$1.5 million yamadola asemelika, okuyinto encomekayo kakhulu. Esikufunayo manje ukuthi uhulumende angezelele ukuze kancane kancane athathe ingxenye enkulu.
I-Studio 7 kayanelisanga ukuthola imbono yogatsha lwezemali edabeni lokwabela imali zokusekela inhlelo zokuzilondoloza phansi komanyano we-International Conference on Population and Development. Njengoba esinye isiphathamandla kulolu hlangothi uMnumzana Mthengwa ethe akavunyelwa ukukhulumisana lentathelizindaba, uMnumzana Efihlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe ngempumela yophenyo lwabe-UNFPA.
Okukhulunywa yi-United Nations kuyinto eqakatheke kakhulu okufanele uhulumende ayisukumele abone ukuthi kuvinjelwa ngayiphi indlela. Wonke amanyathelo afanele athathwe ukuze kuvinjelwe ukuzithwala kwabantwana lokhu esibona lokhu kumemetheka. Abantwana bayachadiswa bebancane, bayadlwengulwa, benziwa konke lokho ongakukhuluma. Yinto kungamelanga siyithathe kancane leyo ngokuba siyafa isizwe nxa kusifa abantwana. Bokungayekelwa abantwana bafe ngalindlela, bazithwale ngalindlela, kula lapho kuyiwa khona. Kakuthathelwa amanyathela aphangisayo ngokuba kuyonakala.
Okunye okwethulwe ngabe UNFPA ukuthi phakathi kwendlela zokuhlela kuhle imuli ezikhona, abesilisa babikwa bengafuni ukusebenzisa indlela yokuquma imithambo eye-vasectomy. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Padare enkundleni Men's Forum, uMnumzana Zipho ngeZipho Ndebele ulandisa ngezinye izizathu ezenza abesilisa ukuba bathikaze.
Ngamafitshane, i-service lay ayikho duzani labantu, njalo futhi abantu abaningi kabazi lutho ngayo, njalo abantu ama-side effects ayo kabawazi, njalo bayawesaba ngoba i-procedure edinga ukuthi umuntu angene sibili kiyo esele sure lokuthi kasozaphinde atshintshe njalo ingqondo.
UNdebele uthi kubuhlungu lapho okuvezwe yilolu phenyo lwabe-UNFPA ukuthi luyakhula udubo lokukhulela kwabantwana bese sebancinyane kakhulu.
Mhlawumbe okudingakalayo njengesizwe yikuthi sibonisane, kube le ndlela yokuthi abantwana kukhulunywe ngalabo masinyane, abazali ukuthi bakhulume openly labantwana, babafundise indlela yokuziphatha.
Abe-UNFPA bathi eleZimbabwe lidinga izigidi eziphakathi kweziyisikhombisa kusiya kweziyisificaminwembili 7 to 8 million zamadola emelika ngomnyaka yokuthenga imithi yokuhlela kuhle imuli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Ikansili yakoBulawayo ithi siyehlulekile ukududula abaphila ngokuthengisa ezitaladini zalelo dolobho okungekho emthethweni, ikakhulu ku-5 Avenue. Okusobala ukubana bavela kwezinye izigaba zelizwe, njalo abahlukuluza abanye abazama ukuziphandela kunye lamapholisa kamanisipala. Umsekeli kameya wakoBulawayo uMnumzana Mlandu Ncube ongukansila kaWard 1 enzikini yaleli dolobho uthi abantu laba bayangcolisa lapho abathengisela khona, njalo bayatshaya amapholisa kamanisipala engazama ukuwaxotsha. Isikhulumeli samapholisa awe-ZRP u-Assistant Commissioner Paul Nyati usanda kutshela iStudio 7 ukubana abalalwazi ngokutshaya kwamapholisa kamanisipala, kodwa baphakathi kokuphenya olunye udaba lapho abantu laba ababikwa batshaya khona intathelizindaba kule indawo ngeviki edluleyo zizama ukukhulumala labo ababexabaxabulwe ngabantu abafanayo bezama ukuziphandela. Asizweni uKhansela Mlandu exoxa kabanzi ngalolu daba losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Njalo laba bantu sivele nje bayaziwa nje izifunamthetho babuya lapho babevela khona kuwemakhona nendaweni ababathethe khona ongashiyo yakoBulawayo. Bethethe ngulo omela ofuna ukumela iZANU PF kudayisa ephalamenti ebulawayo central okuthiwa nguCharuka. chona eva la ini kilo kapana eva pagem kapana uti broken kapi resource la hiziki yano donya galavan tuwa tiki mise ama police la kanzi la uta oma koko eya se chusa utso kubo chuboona tuwa tiki mise ama police la kanzi sabo abo chuboona ama police la kanzi ama shano civili aze aya pinta pata hizi peidi ekan pili toro so pere nabante ama ngandiwa manje za tatumi keto jilo kupake za hile mina kwea zua pere uti iwa andale zanu pia siwu cha hile konto
ngaziti bandale zanu pia sikhulume khonapha lo mnumzana Jabulani Sibanda umgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo uthi bona bahlonipha indawo yecouncil njalo abakholwa ukuthi kulomuntu ongazihlalisa khonapha engalandelanga umthetho wecouncil liyake lixoxisane labo yini abebandla lezanu PF njalo bathini
ngaba nemhlangano eminingi mina mathupha lobakuthi bahla wazama bamethula ngoba bamtshela ucharuka labo ukuthi hayi wasebenzisana lesishono ucharuka ukuthi awuya kuzotora burawazi yili bana alisebenzisayo ubakuthwanda uyakwazi yaze yadiscussa nithi ku-joint operation command at provincial layer chaired by the uminister umamancinci babuya babheja emhlanganweni labo bantu bathi bona bazatshelwa libandla labo ukuthi ngabaphuki njalo bona bakhanya ngani ukuthi ngabebandla lii bagokile nje baphelele izembatho zabo ziyakhanya ukuthi ngabaliphi bani dadewethu abantu laba babekhuluma amanye amalanguage avela kwelimsibulo welizwe mina usibanda nyami sisasibilena njengaye sibile usibanda ngokwakhe uyamthanda ubulawayo engava umuntu ubulawayo aphekula amandla angaphezu kwakhe ayiwo ale njongo yokuthi bulale lidorobha
sixoxe njalo lobona ngokwethulwa kwembiko kubandla lezanu PF umnumzana Thafatswa Mogwati laye wathi labo abenza ubudlangudlwangu amapholisa azabhekana lapho ngoba bona njengebandla lezanu PF bafuna ukuthula liyakukholwa yini lokho njengecouncil
ngabantu phela ukuthi ipholisa likamanisiparati wabotshwa yini wayi bona bengabantu khona fana ngoba akhona amafleg bayatho ukuthi ngama-vendors for idili akhona amafleg khonapho yindaba bengahambi khona beyephuza bona babantu ngoba phela into kumele bebeyazi ukuthi abantu bakobulawayo bathule nje ngoba ngabantu bathanda ukuthula kodwa soze sibakhuze kuze kufike nini ukuthi bengabiseli bengahlali ukusisela kambe kube nedolobha elingahlalekile
sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo sebalehlula kwaphela kumbe ikhona eminye imizamo eliyenzayo
imizamo ikhona kodwa njengoba ngithile dadethu kusebenzi lama basisebenzelayo ekhansil amapholisi kambe ngendlela abayitshaywa ngayo belinyazwa ngayo laphana kambe kulo muntu ongazisacrifice impilo yakhe
sezwa njalo imbiko yokuthi bagxilile khonapho bazavota njalo bazithi balamakheli akuward one kuyini okwaziyo ngalolu daba njalo lakhulumisana yini
lezibakuzamile sibili kodwa uyabona indaba ezike zikhulisula kudala abantu bakobulawayo ukhethe ukuthi ngafuna ukukhetha ibani bayakwazi bayamthanda ubulawayo baseze bevuma ukunika ubulawayo emuntwini ongelathandelayo and ngiyakhuthaza nabantu bakobulawayo ukuthi bakhangele umuntu abangingenisela idorobho labo lamakhosi bengamvoteli kabayemnabela ebhokisini umuntu enaleyo
sibonile emfanekisweni eqotshiweyo bebaxotshe ukuthi besuke laba abantu bebaleka
into eyenzakalayo bathe sebefaka abantu laphana abantu bakobulawayo baseze bethi no thina sizayenzani sizabhadala kumanisipala sizamelethi ikhansi lisikhiye sikhali sokubhadala bayani ukubhadala imali kuma-land parole ngoba bathathela izimali zokufanda ukuhambisa kwi-campaign PF so abanye bana laba abalileyo ibade bedidule
abanye bakhonona ukuthi baletha ingcekeza edolobheni lakobulawayo
bavele anything othiwa BCC esrigingezana bachotshela kathane so sengisibanze ukuthi sikliye kudesi kumbe sivale imigwaqo kumbe sihlanyele khonaphana
ye liqiniso ukuthi bakhona abanye abangala ndawo zokuhlala abahlala khonapho abageza khonapho yela ngaphandle khonapho
ezitalini balala khona ngikhuluma balala khona phana kanti kambe yabulalela nosihlala emagwegwe anti wageisa yabuyela emagwegwe okwenza behlale khonaphana kukhomba mhlophe ubana ngabantu abathalwa ngamabhasi bazofakwa khonaphana abahlala emagwegwe yila akade sebeqeshwa-ke ngabantu bezamtiye khonaphana
lo bekungumkhansila Mlandi Ncube okaward one enzikini yedolobho lakobulawayo obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-studio 7 Mnumzana Tendai Choruka oncintisa ukhetho lokuthi ngawozamela ibulawayo central edalele ephalamende ekubandla lezanu PF belokhe engakaphenduli imbuzo esimthumele yona enkundleni eye-WhatsApp ngesikhathi sisiya emoyeni. Ukusetshenziswa kwemali ezihlukeneyo elizweni sokwenze iningi lalahlekelwa ikakhulu abakumhlalaphansi lalabo abakhipha izimali zokuphathisa kungaba lokulahlekelwa kwempilo bathi abaphathwa kuhle ngodaba lokuphiwa imbadalo ngedola leZimbabwe bona babebhadalela ngedola leMelika. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa leMelika sokudale ukungezwani phakathi kwabakunhlelo zamakampani aphathisa uZulu lapho evelelwe yingozi loba ngumonakalo wokufelwa. Izisebenzi zikahulumende zona zithi iningi selisesaba ukuthatha umhlalaphansi ngoba imali abazayiphiwa ivele ingayindawo ngenxa yokuba iholo labo livele liphansi njalo kukhangelelwe ukuba iminyaka leyi eyadlulayo umuntu wayebhadala ngedola leMelika. Umgcinisi Sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi elizweni eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU Western Region umnumzana Ambrose Sivindi uthi akuvunyelwe ukusebenza kwemali yangaphandle ukuze uZulu engancindezelwa ngamakampani.
Indaba le yokusebenzisa imali ezishiyetshiyeneyo okuthiwa yi-multi-currency yabona ukuthi ziyalimaza kakhulu abantu bama-insurance, ziyalimaza abantu abama-pensioners, ziyabalimaza futhi labantu bona abahoyela kunasa. So ke into ekhanya ingancedisa ukubana abantu bagcina bebhadala imali zabo ama-user sebethola i-service yabo sebebhadalwa nge-RTGS okuyinto ebuhlungu kakhulu. So ke sibona ngathi impendulo kwakhathesi ukuthi i-multi-currency ngayike imiswe kancane abantu bavunyelwe ukuthi kusebenze i-US dollar.
Umnumzana Elia Kim Songo umbalisi kobulawayo uthi kumele nxa umuntu ebhadalwa kukhangelwe iminyaka ayethathelwa emholweni yedola leMelika ukuze kungabi lokuqilibezelana.
Iqiniso yokuthi khathesi ama-civil servants ethandabuza ukuthatha ipension iminyaka yonke leyo umuntu edonselwa i-US dollar, kodwa nxa suyipensioner asukhangelela ukuthi khathesi okuvele kusebenza i-RTGS uholiswa lona. Lama-funeral policy agent lawo yindaba efanayo, kunini sibhadala i-US dollar kodwa uyabe ususizwa ukuthi imali yakhona i-RTGS ngapha iyaphuza ukuphuma. Nxa sibhadale ama contributions nge-US dollar lathi kasiyiphiwe lona sekufanele siyithole.
Unkosikazi Glenda Mathuthu omunye wabathola imbadalo zomhlalaphansi uthi kayisancedi lutho.
Imali yangkhona vele ayikwani lokuthi ugade ubuyele ekhaya, akula bhasi egada nge-RTGS. Fani njengathina sihlale ema-reserve, izitolo zakhona zonke kazithengisi nge-RTGS lirandi kumbe liyusi. So thina vele uhlupho esesilayo kakhulu ukuthi imali yethu esiyitholayo ihlifana lokuthi kayithengi. Imali liyana kuthiwa ngumhlala phansi izasigcina isincedise sesihlezi phansi, kodwa hayi asikubona ukuthi sasebenzelana.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Greta Sibanda uthi uhulumende kakhangelisise kabanzi abakumhlala phansi ngoba kungabantu abangasenelisiyo ukuzisebenzela.
Konke khonokho okwenzakalayo okutshengisa mhlophe ukuthi abantu batsho nje linto kayilunganga eyenzakalayo.
Ekuqaleni kwalinyanga abathatha umhlalaphansi kobulawayo batshengiselwe phandle kwamahofisi awe-National Social Security Authority i-NASA besithi bafuna imbadalo yabo bayiphiwe ilidola leMelika. Abekhomishini ye-Insurance Pensions Commission sebethe abantu kumele bathole imali yabo ngomhlobo lwemali ababeyibhadala. Ngomnyaka ka-2020 uhulumende wafaka umthetho Statutory Instrument 28 of 2020 ohlose ukuvikela labo abakumhlala phansi lalabo abakunhlelo zokuthathelwa imali emholweni ukuba nxa beyithathelwa kulidola leMelika kumele bethi sebeyithola bayithole ngalelo dola. Amakampani ancedisa abantu ngesikhathi bebhujelwe aseqalile ukuba alandele lowo mthetho. Abenkampani eNyarazo bathi uma umuntu ekuhlelo lokubhadalela ngedola leMelika nxa sethe wavelelwa ngumonakalo labo babhadalela ngalelo dola. Ukuthi abekampani eDoves bona bathi sebeqalela kumadola alitshumi eMelika imali ezahlawulwa nyanga zonke. Abakumhlala phansi yibo abalokhu beqhubeka bethola imali yabo nyanga zonke ngedola leZimbabwe. Ngenyanga kaNhlangula bebeke bathola amadola eMelika angamatshumi amane i-40 US dollars, kodwa ke lokhu akuqhubekanga ngalinyanga kaNtulikazi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngubathabile Masuku.
Abalimi abasakhulayo minya bathi bona minyaka yonke bathola isivuno esiphansi kakhulu kungenxa yokusilela kolwazi lokulima lokuvuna amabele lokunye. uTobias Mtsingwa usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ye Food and Agriculture Organization ithi minyaka yonke abalimi bekwele Zimbabwe balahlekelwa isivuno esiphakathi kwesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% kusiyafika okungamachumi amane ekhulwini 40%. Inhlanganiso le ithi lokhu kwenzakala ngesikhathi sokuvuna kumbe sebefaka amabele eziphaleni lezinye indawo. Urumpitsa eMatonga olima amatamatisi eChegutu uthi uhlupho yikuthi iningi labo kabalungiseleli ngemfanelo ukuvuna amabele.
Ukulima salima kahle kahle sibili, but the problem iba khona kundaba yemarket research, especially for thina esesiqala ukuthi siyalima njalo. Most of the time umuntu uzaqalisa ukudinga imarket izinto sezivuthile. And most likely you are going uzathengisa, especially nxa ngama-perishables, uzathengisa nge-price engasiyo ngoba awukwanisi ukuthi ugcine for a long time.
UBenjamin Mpofu ngumlimi osakhulayo oselowa gweru enkabazwe uthi kuningi okubahluphayo okwenza ukuba belahlekelwe ngamabele ngesikhathi sebevuna okulinyiweyo.
Okuhlupha kakhulu yimali, noma ulwazi ulalo nxa ungela mali yokuthengisa ezifana lemithi, ukwakha indawo ezifanelele, okunye akuncedi ukuba le knowledge yakhona. Okunye njalo yikuthi abalimisi these days bafuna imali ukuthi sibanike sincedise in the form of fuel, ukudla lokunye. Lokhu yikho kusisela emuva.
Umnumzana Wallace Banda, umlimisi osebenza eMathebeleland ekunkampani yeSeedco, uthi bayazama ukunceda abalimi.
Minenge imizamo esiyenziwe ngabalimisi bakahulumende, kugoqela labalimisi abengatha ezizimele zothe esithi ngama-NGOs, kanye-ke lathi thina abanye esisebenza singaphansi kwamankampani ayiwo alungisa imithi yona le yokulondoloza isivuno zethu. Siyakhuthaza-ke balimi ukuthi asilondolozeni isivuno sethu ukuze singalahlekelwa inzuzo yethu.
Umnumzana Isaac Ncube ngumlimi eFilabusi esigabeni seInsiza uthi abanye abalimi abasakhulayo kabakwazi ukuvuna kahle amabele.
Uyabona ma ulima akula nto kuthiwa leyi i-useless ngathi ekulimeni ngizothi amubomeni kangaka ungatshola udobho kuwumunzanyana okunzisa kwafana yilos ungambona nangidobho ezilela ngifake ebhokogweni ama-grams wonalana ayafaka isivuno sakho sinephezulu ma uhambise GMB sisebenza ngama-grams to ton.
UBeauty Chitakwa, umlimi ohlala koBulawayo, uthi ontanga badinga uncedo lokulima kanye lokuvuna amabele.
Ama losses isikhathi esiningi kubangelwa yi-lack of training, the experience and the lack of ama inputs. Ungakwanisi ukuthi uthengise ukugcina izinto ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Dumisani Nyoni okhokhela uhlangothi lukahulumende olubona ngezokulima olwe Agricultural Extension Services uthi ziningi indlela zokuvikela ukulahlekelwa ngamabele lokunye okuvunwa emasimini.
Ukulahlekelwa kwesivuno sikukhangela sisukela isivuno sisemasimini ngesikhathi sivuna, ubudli obuba khona kungaba ngamagundwana, kungaba zinyoni, kungaba yibudli baso isilimo sakhona. Kusuka lapho nxa umlimi evuna kumele ukuthi ngabe uvuna efaka emthunzini endaweni evikelekileyo. Kuqakathekile-ke ukuthi lathi esizabe sisebenza leso silimo sibone ukuthi khona siphatha ngendlela ehlanzekileyo ukuze phela sibe isilimo esizakhwabithwa ngabantu.
Kulabalimi abatsha asebezinikele ukuphila ngokuziphandela emasimini abadinga ulwazi lokuvuna amatamatisi, umumbu, inyawuthi lokunye. Imele iStudio 7 iseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngingaphosake ku-live sokulamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo The Connection. Sikhangela ukhetho lona osusalelwe izinsuku eziphansi kwenyanga ukuthi lwenziwe. Lanxa nje umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ikhuthaza ukuthula abebandla le-CCC eliphikisayo, lokhu bekhala ngokuhlukunyezwa, ukutshaywa lokwethuselwa ngabeZANU-PF. Ukuziphetha-ke izindaba zethu zakusihlwa wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abacatshangelwa ukuba ngabasekeli beZANU-PF babikwa besethusela lokuhlukubeza abamabandla aphikisayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPlasides Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.